olamukela emoyeni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kese siyiboni shophos oda ngkona ile address ye post office box okutshengisa ukuthi ayithunyelwanga kumba yilethwanga emahofisini. Ayila date ukuthi yenziwe nini. Osayinileyo kasiye minister.
Yisisebenzi sekhansili yeChitungwiza ebezikhalala umsebenzi sibuyele njalo emsebenzini lamuhla ngemva kokuthola isixwayiso esibikwa sivele kumphathi ntambo wezisebenzi.
Akula mali kunzi imsebenzi kayikho. Lathe Harare sizwa kuthiwa kwezinye izindawo kunjani kuyavala, amakampani ayavala, imali kayikho. Imali engiyibonayo kayenelisi ukuthi imbilise.
Ugatsha lweZimbabwe National Statistics Agency luthi intengo yezinto yehlile nge-0.08% ngenyanga edluleyo. Kodwa abaningi bathi lokhu akutsho lutho kibo ngoba beqhubeka bethole nzima.
Umphathintambo wezemfundo umnumzana Lazarus Tokora uthi uhulumende uzasebenzisa isisekelo sombuso esitsha ukulungisa udaba olugoqela olwababalisi abafundisa ezigabeleni zamathebeleleni kodwa besehluleka ukukhuluma ulimi lesiNdebele.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Izisebenzi zekhansili yeChitungwiza ebezikhalala umsebenzi zibuyele emsebenzini lamuhla ngemva kokuthola isixwayiso esibikwa sivele kumphathintambo wezisebenzi umnumzana Nicholas Gotje ngolwesihlanu sesithi kumele zibuyele emsebenzini ngokuphangisa kusamelelwe isinqumo somthetho wandaba wezisebenzi njengoba lolu daba soluhluzwa edaleleli. Kodwa okhulume imele izisebenzi zeChitungwiza umnumzana Moses Mahlangu onobhala jikelele weZimbabwe Urban Councils Workers Union uthi ugwalo olubikwa luvele kumnumzana Gotje lolu olwe show cause order ngemva kokuhlolisisa bafumane ukuthi lugwalo olungelaqiniso njengoba lungasayinwanga ngumphathintambo phansi kweziqondiso zemithetho yezisebenzi. UMahlangu uthi lolu gwalo belungela suku olubhalwe ngalo njalo luthunyelwe kusetshenziswa ikheli ye-PO Box.
Kuliqiniso ukubana izisebenzi zeChitungwiza bezikustrike kodwa ngolwesihlanu oludluleyo babuyele emsebenzini. Amaphepha wonke umuntu bese kuthiwa uminista usekhuphe i-show cause order, loba thina besingakayiboni. Kese siyibona i-show cause order angkhona ile address ye-post office box okutshengisa ukuthi ayithunyelwanga kumba yilethwanga emahofisini. Ayila date ukuthi yenziwe nini. Osayinileyo kasiye minister. So i-show cause order angkhona ile mibuzo kodwa ke esekusenzakala kathi ukuthi indaba lesisiya e-labor court. At the same time sesicele iZCTU ukuthi ikhulumisane le ministry of labor ukuthi sibone ukuthi kathi show cause order le ivele ngapi lokuthi siqhube kanjani sisiya phambili. Njengoba nasithethe bebuyele emsebenzini sesizazama ezinye indlela zokubona ukuthi imali zezisebenzi zibuya njani.
Umeya weChitungwiza umnumzana Philip Mutoti ufakazile ukuthi ngempela izisebenzi ziphindele emsebenzini kusakhulunyiswana ngokuthi zingabhadalwa njani iholo lazo eselifika $11 million. I-Studio 7 yehlulekile ukukhulumisana loGotje ngalolu daba. UMahlangu uthi uthe buzwa ngokuthi lokhu sokusitsho na ukuthi isebenzi sezizabuyela ekukhalaleni umsebenzi kumbe hatshi watsho lokhu.
Hatshi, akusilo qiniso. Nxa kuthiwa umuntu usebuyele emsebenzini, uyabuyela emsebenzini. Ungeke wabuyela ingxenye, enye ingxenye uthi angibuyele. Sebebuyele emsebenzini, as far as we are concerned. Hayi, ngaphandle kokuthi nje amadorobho wonke awananzelele ukuthi nxa izisebenzi zahamba okweminyaka le okomnyaka lezinyanga bengaholi kuthiwa baphila njani. Njalo mbone ngani sekufika isikhathi lapho uhulumende esekumele angenele le indaba aphe ama local authorities ama grants kumbe athathe izikwerede zonke zama-local authorities njengalokhu abakwenza ku-RBZ Bank. Ikakhulu nxa sikhangela ukuthi uhulumende nguye futhi owakhansela izikwerede zamadorobho. So uhulumende kalethi imali yokunceda amadorobho.
Lobe kungumnumzana Moses Mahlangu unobhala jikelele kwenhlanganiso yezisebenzi zamakhansili amadolobho iZimbabwe Urban Councils Workers Union.